lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane, kodwa sifunga nje izulu leli selithelana. Kulesi khathi lapho abantu abathe bahlakula khona, izulu besengathi lihambile, especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini, kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga. But ngezulu leli selithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona. Kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogama and millet bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevuna okuthile. So kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions ethu lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili, kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingani lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu, kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Takamela ukuthi khonokho okukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawothi lokunye, kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho vele?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani, kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshwalo esimhlophe sihle. Angazi ukuthi uba isikhathi se-colonialism wakwekwini, but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor baba la futhi i-social status, but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikodwa ukugcina imizimba yabo kahle, yikodwa ukubaqinisa. So they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke. So mbona ngathi yona le interest yokuthi umombo omnandi impuphu emhlophe yemnandi, bese bekhohlwa ukuthi lokhana yikho kusakhayo yikho kusigcinayo. Zandazothi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhana ama-small grains. So mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuya abantu baprioritize kakhulu nomombo instead of ama-small grains, ngoba bathanda isitshwalo esimhlophe ukudlula lesi esimnyama.